Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwaka zomu shle ola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 24 kunhlangula 2020 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
katabantu laba abaphumayo kuma quarantine center kuzithwe ayibabalekile babe baleke njani khona kulamapholisa lamasosha agcinele izindawo.
Kulabantu abalitshumi lantathu ababanjwe umkhuhlane we-coronavirus izolo okubangele ukuthi inani lasebefunyenwe belegciwane leli likhuphuke liye ku-525.
Namhlanje sokukhuphele zanupf baqonde ukubhidliza ibandla labantu.
Ibandla leMDC Alliance lithi ukuxotshiswa kwamanye njalo amalunga alo ePhalamende iMDC kaNkosazana Thokozani Khuphe kuveza sobala ukuthi leli bandla lisetshenziswa iZANU-PF. Intengo yamafutha ezimota ikhwelile njalo ngokuphindwe kathathu kusukela namuhla. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhuphukile njalo laya kwaba ngamakhulu amahlanu alamajumi amabili lanhlanu 525 ngemva kokufunyanwa kwabantu abalijumi lantathu belo mkhuhlane lo izolo. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abalitshumi babantu laba ngabavele kwele South Africa kuthi abathathu bebevele behlala elizweni. Asebebulewe ilumbuqazwe balokhu beyisithupha kuthi asebesindile kuwo labo balokhu bengamatshumi ayisithupha lane. Inani lababanjwa lomkhuhlane kulezinsuku liqansa mihla ngemihla njalo inengi labo ngabavela kwele South Africa. Emhlabeni jikelele lomkhuhlane usubulele abantu abangu 477,000 njalo wahlasela abangu 9.2 million. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-IM for Bulawayo Against COVID-19 umnumzana useni Spanda.
Ngibona ngani into eqakathekile kumele siyinanzelele ukuthi lumkhuhlane owe-COVID-19 bukhanya iningi labantu abawubanjwa belawo lapha eZimbabwe yilabo abavela ngaphandle kwelizwe. Ngakho indlela okuzabanjwa ngakho umsebenzi okugcina labo abavela ngaphandle kwelizwe beze bedlule amalanga la adingakalayo ukuthi bebe bodwa nxa belomkhuhlane besuswe endaweni lapho abangathola khona uncedo nxa bengalawo babuyele emakhaya. Kuqakathekile ukuthi ke sone siyana isikhathi kukwanisa ukuhluzwa ke kwazi ukuthi hayi lo mkhuhlane lo kalawo. Ikanti njalo sokutshengisela ukuthi udaba lwabantu abangena emngceleni weZimbabwe leSouth Africa kumbe lweBotswana bengazange baqale bedlule endaweni lapho abahlolwa khona njalo abazagcinwa khona ukuthi ukuthi ingozi enye enkulu kakhulu ngenxa yokuthi yakwasani lawa bayachapha umngcele bengazange bedlule endaweni zomthetho kodwa besedlula ke besiye emakhaya. Ngakho siyabona ke ingozi ezabakhona.
Uhulumende ungathi uluphatha kuhle yini udaba lwabantu abavela ngaphandle kwelizwe laba abatholakala bele coronavirus?
Njengoba sibona ukuthi abantu abaningi ababanjwayo ukuthi balomkhuhlane babanjwa bephakathi kwezindawo lezi ama quarantine center, singakukhayela ukuthi uhulumende yebuyazama. Kodwa ke siyananzelela ukuthi baningi abantu abanye abangena emngceleni wethu bengahlolwanga njalo bengena ngendlela ezingekho emthethweni. Ngakho kuyadingakala ukuthi ngabe kuyaqiniswa ukuvimba emngceleni weZimbabwe leSouth Africa. Nxa singa suwe sikuwe nze konoko. Sipaka tuwe ngingo zengkulu kakulu kutilu mkutlani suza uonu sumemeteke cholocho. Kubo lupane kubo kezi nga hali kubo nkai. Ungena njale drope nlavo mlawayo. Yingo zwe sikona katesi eskangela nelaye. Njalo ge ukulumende bembonu kutugia melu kuti nga utinaka utukube la masocha umbama ningi. Emgeleni, evimba, hawenza gale njalo. Njalo sinanzele luguti kataba nlava mapuma ye kuma quarantine center uzutwe haiba balekile babe baleke njani khona kula mapolisa la masocha aqinelezi izindawo.
Uhlelo lokuphathisa abathinteke kubi lomkhuhlane eliluqhubayo njengenhlanganiso ungathi luhamba njani?
Khathesi lokhu sikhangelela ukuthi ngabe kungaba lokudla okuningi ukwenzela ukuthi laba abahlasele lomkhuhlane bekwanise ukuthi behlale ngekhaya bethole ukudla lokuncediswa bengekhaya. Ngenxa yokuthi nxa bengasoze babe lokudla bengekhaya kusho ukuthi bazazama ukuphuma phandle besiyadinga ukudla. Ngakho thina sikukhangele ngokuthi kuyadingakala ukuthi kumbe impuphu etholakalayo kumbe izishebo ezitholakalayo kuhanjiswe ebantwini laba bayingxenye yabantu esibancedisayo. Njalo esizimisele ukuthi sibancedise lumkhuhlane uzufike lapho phelela khona.
Umnumzana Useni Spanda ngwenhlanganiso ye-IM for Bulawayo against COVID-19 sixoxela ekhona le kwaBulawayo. Abe MDC Alliance sebesole kakhulu ukuxotshiswa kwamalunga ebandla labo ayisishiyagalolunye edale lephalamende iMDC ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe izolo. Vesithi lokhu kukhomba sobala ukuthi uMakhuphe usetshenziswa iZANU PF ukudiliza ibandla labo. Amalunga eMDC Alliance la abalisa umnumzana Amos Chibaya, uHappy Mochi Ziva, uBalisia Majaya, uMocharai Rwamugido, Virginia Muradzi kwa Ana Muyambo, Francisca Ncube, uNomathemba Ndlovu kanye noMorisi Zwizwayi. Ngenyanga edluleyo iMDC ixotshise amanye njalo amalunga eMDC Alliance amane abalisa unkosazana Tabitha Khumalo, uProsper Motseyami, uLilian Timvios kanye lomnumzana Charlton Wende. Lokhu kutsho ukuthi uMakhuphe sexotshise amalunga ebandla likamnumzana Nelson Chamisa alitshumi lantathu edale lephalamende ngoba esithi ala ukulandela izifiso zebandla lakhe. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Into ezinzima iZimbabwe government leParliament eZimbabwe kuluhlazi okubantu beZimbabwe. Abantu abaningi bayamphangana ukuthi kambe i-nomination court yayisenza umsebenzi oyizeningile. Yikho-ke abantu beZimbabwe badidekile ngoba ibandla le-MDCA yilo elavotelwa ngumzulu weZimbabwe. Namhlanje sekukhuphe leZANU PF baqonde ukubhidliza ibandla labantu. Yikho-ke thina sesibuyele ebantwini njengoba inhlanzi ihlale emanzini sesiza kuyakuzwa ebantwini ukuthi siye senzeni. Kodwa kumhlophe abantu abaningi bakutela ukuthi vele benzani ephalamende njengoba vele sebediliza thina asoze sithathe amandla sinjengejeketini. Sesibuyele ebantwini sasihlele okokwenza noma sibone ukuthi ama-elections ka-2018 yize ngoba angena emthethweni banominethwa i-nomination court uma besithi amalunga e-MDCA ethungamela ngu-advocate Chamisa kangakakhuphe kutshengisa ukuthi ama-election ka-2018 wonke yizeleze.
Manje ebantwini lizahamba njani njalo likhangelela ukuthi impendulo ebantwini izavela nini?
Structure libizwe lonke akuthatha amalanga abamili amathathu uzabe sivele ebantwini ngoba kunje izithunywa zethu sezigcwele ebantwini sizibekuzisisa ukuthi senzeni ngoba thina nama-MPs nama-councillors sakhethwa yibo abantu.
Umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. UChris uphinde waxoxa njalo lesikhulumeli se-MDC thi umnumzana Khaliphani Phugeni yena othi basazoxotshisa amanye njalo amalunga e-MDC Alliance engekela ukulandela ibandla labo.
Ye, basasekhona msakazi abanye abasazophuma. Njengoba sihlala sitsho ukuthi abaphumayo abakhutshwa eParliament baphuma ngoba bekhethile bona ukuthi abasafuni ukuba ngama malunga e-MDCT sebefuna ukuba ngamalunga e-party entsha leyo kuthiwa i-MDC Alliance Party. So asikwazi-ke ukubagcina be-under ithikethi lethu abantu abazixotshayo babakhethele ukushiya umhlangano baye komunye umhlangano.
Laba abakhethiweyo ukuthi baxotshwe edalela ephalamende likhethe njani?
Angithi i-proportional representation labana kuthiwa ba-selectwa yithi party yithi esanominatayo sibaforward e-parliament. So ngesilungu yiloko kuthiwa yi-low hanging fruits. So sizoqala lapho vele bese sisebenza our way kokunzima. Nawe unje ma udila le mpilo esibhekane layo awukwazi ukuvele uyezithi two ebuzimeni, uzoqala lapho ubeka kulula khona ngoba laba kulula ngoba vele bayithi sibahambisa njengephathi sicela lifake lapho nangamagama ngoso sizobadonsa. Bese sibuya laba-ke abakhethwe noma antigama lethu kodwa at least abahambe ama-constituents or ama-wards base beyakhethwa ngabantu.
Umnumzana Khaliphani Phugeni yisikhulumeli se-MDCT ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Intengo yamafutha ezimota isikhwelile ngokuphindwe phose kathathu kusukela namuhla. Ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority lukhuphule ilitha yepetrolo isuka ku-28 Zimbabwe dollars yaya ku-$71.62 kwathi edizili yona yakhwela isuka ku-$24 yaya ku-$62.77. Ngedola leMelika ilitha yepetrolo isibiza $1.28 kuthi idizili yona isibiza $1.09. Ukukhuphuka kwentengo yamafutha lokhu kukhangelelwe ukubangela ukukhwela kwentengo yezinto eziningi ezibalulekileyo empilweni kaZulu. Inani labantu abagula umkhuhlane wesihudo obikwa ubangelwa yikunatha amanzi angahlanzekanga kobulawayo lilokhu likhuphuka ikakhulu elokitshini leluveve leleGwabalanda lapho okubikwa kuselatshwa abantu abedlula ikhulu nsuku zonke. Abagula kakhulu bathwalelwa esibhedlela sempilo leseBulawayo United Hospitals. Lanxa abanye besithi sokufika abantu abayisishiyagalolunye, inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi isihudo lesi sesibulele abantu abalitshumi lambili, iningi labo kungabahlala eluveve. Umeli walindawo edale lePhalamende unkosikazi Stella Ndlovu uthi kunsukwana ezedluleyo bekuselatshwa abantu abangamakhulu amabili kusiya kwamathathu ekliniki yeluveve. Uthi okucakayo yikuthi akucaci ukuthi isisombululo sizatholakala nini.
Akuzange kuthathe isikhathi eside kwabe kubhubha ogogo Mrs. Ndebele oyisihlobo sami. Ngathi ha indaba le iyaphambili, wathi ngifonele lo minister local minister uMama Mancube wathi honorable wathi lami ngihle mbafonele ke ngizudaba lolu hayi wathi kuyaphuthunywa sibili sokuhlala ama meetings kuyalukisiswa hayi lati sathi hayi ngaso kwabakhulu bethu ukuthi ukuthi sokulungiswa kodwa ke isicelo sami engaba laso bengicela ukuthi abantu bavunyelwe baye ku local clinic vela chamahara ngoba these are vulnerable people ujou khona ngale ecouncilini wathi yena honorable ngikhuluma nje ama pipes ayaklinwa kuze kufike namhlanje amanzi kaGavalo okutshengisela ukuthi for sure silo ukuthi bayaklina ama pipes bayaflasha ukuthi whatever okukhona kuma pipes la kuphume sathi singeke siphiwe kusantlinwa khona apho ama kiosk kuthiwa ngama water kiosk la wesiwazwayo asekhona Old Luveve 2 and New Luveve sibe sisika khona manje ngoba as you flush thina uchuthi sikha idoti yolaleyo eliflashayo so sicela kama kiosk kumama wathi ay ama kiosk yakhona alezindawo lapha yakhona
labo abagolayo he swake wababona njalo umomo usonja
ngayavakatshela abagulayo la ngingasababonanga bonke bakhona embonthi sebe recover bakhona abasagula kakhulu ku local sister wase sithi hayi umthetho abantu bengabuya lapha begula siyabelapha akula muntu sizamgcotha lapha abantu kababuye nxa usubuyele ebantwini bathi siyabuyela siyahamba phela sikwelatshwa sikhuluma umbeni ngabantu abangu-4 endlini yisikweleti esizafakwa kubhili yami e-BCC engingasoze mphinde ngenelise ukuthi ngiyibhadale kube lo gogo obhubhileyo kwaba lo mntwana okade senza u-form 4 kulo mntwana ade senza u-grade 7 kulo mntwana ade senza u-grade 4 emafakela primary u-grade 4 wathwalela eklinikhi wathi efika eklinikhi ngangikhona ehamba lo mntwana usise in charge wathi umntwana lo usesiyempilo kathi abadala bangaphi kwabuya wena umntwana kathi esumntwana usehanjiswe empilo kasoze ahambe ahanjiswe ngumntwana wathi balele endlini bayagula benseni yangikhona ngihambile ngibatholile ukuthi bayagula balele phansi akungeke kuphuma amanesi yini bangene phakathi kwezindlu ezigulayo bahambe benika abantu imedication
edalele parliament ukhona elikwenzayo ngakho
uhonorable Jasmine Tofa wasukuma wabuza uminister ukuthi kathi wona amanzi akobulawayo kuyini okwenziwayo ngamanzi akobulawayo wathi ephendula wathi iaquifer kulama boreholes angu 15 asephelile ukuthi aseyingezelele amanzi akobulawayo isithi council kayisikhangelele isitshele okuyikho njengo MP wesigaba ngilokhe ngilo kukhonona ngifuna ama answers kubana umtaka bhuti wami kazanga wanathe amanzi la wapheka itiye kuyini okubulala abantu amanzi eboyiliwe i-long term plan yamanzi yesiyifunayo kobulawayo
uNkosikazi Stella Ndlovu umela isigaba seluveve edalele parlamente ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-studio 7 selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla iphephandaba lechronicle lithi inhlanganiso ye-Red Cross isizaqalisa ukuhlola abantu umkhuhlane we-coronavirus emakliniki ayo iphephandaba linye lithi njalo umphathintambo obona ngokwenzakala kobulawayo unkosikazi Judith Ncube sesole izitha zeZimbabwe esithi yizo ezibulala umnotho Sogo isikati senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Yes, salibonani ku studio 7 gama lami uAlwisi Ndlovu lapha eBotswana hayi khona lapha eBotswana nje kungani kungconywana kodwa nxa ngikhangela okwenzakala ekhaya hayi ke lani sibili abezempila kahle bechiya imsebenzi bekhalala imsebenzi ekhaya ngakho ngoba imali abayiholayo ayithengi lutho ayithengi lutho ngempela olubani uhulumende kamnanga kakho engazama ukuthi ezama ukulungisa imali yakhe le kwanisa ukuthi isebenze kahle elizweni laba nxa kunje so hayi angiboni izisebenzi zingaqhubekela phambili kurayithi beke bemi imisebenzi ingxenye uhulumende kamnanga kakho lo engake zama ukuhlala phansi labathungameli bakhe bebona ukuthi bengenza njani ngezisebenzi zehulumende siyabonga
khala umsebenzi kwamanesi ngohulumende osehawuza ezigulane ngohulumende osewulala imfundo yabantwana kathesi uminisita lokucorruption yalo obhadaya moyo kwabantu ababili bathwala icardbox elile 50,000 kwabantu babezihlola ma-1,000 ebhenki kuyini abona into eyangisayo le abayenzayo yaziyo le abantu babarizana baphumela bamani mangampupha ukhale kawukhale kuthi ufike kanje lesafa kudala kuyaqalisa kuphilisizesitsha siphile ngcono mani out the go
ayikhona ukukhalala kwamanesi umsebenzi wonke lama-doctors nje kuyinto nje efuna ukukhumbuza uhulumende ukubana yena abanike imali ngoba babhekane nengozi enkulu kakhulu umkhuhlane we-COVID-19 khona ubesebenza kuyela lutho ngoba kathesi ngokudula kwezinto lokhu so kunje nje eZimbabwe ibhondi abasalisebenzisi sebesebenzisa i-USA basebenzise lerandi pho konke lokhu siyakuthatha nga ngoba iprice yezinto sihamba ngerandi sihamba nge-USA so abantu khonapho bakhuliswa bond izinto zikhwele okunye okubuhlungu kakhulu ezitolo la ukuthi vele inxa ungabukhola noma 2000 3000 awula lutho ufana lomuntu nje osihlaleleyo ngalalutho uhulumende kabona ukuthi uyabafakela imali leyo abakhala ngayo akalaleli la izikhalazo zezisebenzi ukuthi kathi zona izisebenzi zikhalana ngayo zikhalelani abe kuthatha ukufake ukuthi aluba nguye uhola ngento enjalo so ube ngezwa njani njalo kathesi ukuthi izinto ziprize nge-USA i-USA leli uyalithatha ngaphi uyalibona ngaphi i-USA akula ma-USA akula ma-randi eZimbabwe libhondi kodwa ukuthi izinto zisetshenziswe ngama-USA langamarandi hayi uhulumende la ekazama ukunakekela izisebenzi zakhe mina ngohliziyo ngikhuluma ngisegwanda
ngale indaba yama-business leyo okuthi abantu eZimbabwe likhweza izinto okungekho emthethweni loba i-government izama ukulungisa ilizwe nomenta izama zondleta izinto zibuyele esimweni sakhe sakhona lina libhizi liyengeza ama-prize ngaboma okungekho emthethweni yazi ngizibuzi kanti lamaphimithi ama-business la athiwa ngubani yona ongasacabangi ukuthi abantu lama beseka umthetho bebethathele ama-action akuthi into lezi zibele price control bheka manje emagusini kobona panel endjamuleni esilwane kube kweshe abantu lamani imali abasebenzi vele bahlala ebhuqwini impela lobe inhlanzi bebambe inhlanzi benedamulela upanel leyana inhlanzi ziyathengwa ngubani ngijoya imali bathengela libathengene imali yenu amadola leZimbabwe angasebenziyo yazi kuhlupha abanye abantu laba mali liyahlupha abantu uzwanini linelinika abantu amapermit la muntu akayisithi into amashop mayesala khiphana amapermit libathathele amapermit lisinika amapermit lathi sibeze zama amabhizinisi emakhaya khathela abantu abakhweza into kwela ngqondo impahla zayo emashopu bona bazonke emazweni apha eBotswana legula ngama-cheap price ma befeza imbago abantu ngontando ayiphikiswa bazenzeleni omathanda bakhweza ama-price aphezulu ngabomo kube ngathi upresident ayazi lutho kayazi into eyeza kodwa kuyini abantu eliyagenes kupresident alenzi kahle linabantu khathela abantu amaphemithi liwathathe liwabeke linikeza abantu bengqondo abakwazi ukuthi noma umuntu uyini lalithatha abantwana izinyamazana alizwele abanye abantu abanjeka nemhlabeni lenzane kahlelizweni Ine limoshi lizwe lethu manje.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. uZulu weMalawi ubevota kukhetho lokudinga umongameli izolo. Kodwa umongameli Peter Mutharika ubekhala ngodlame athi belusenziwa ngamabandla aphikisayo. Oke waba ngumongameli wakwele South Africa umnumzana Jacob Zuma ubesemthethwandaba izolo phezu kwamacala enkohlakalo awetheswayo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus kuleli selifike kunkulungwane ezilikhulu lamachumi amabili lantathu 123,000, kuthi asebebanjwe isifo lesi bona sebesedlula izigidi ezimbili 2.4 million. Izabelo ebesezivuliwe ezifana le-Texas le-Arizona yizo ezilabantu abanengi ababanjwa lomkhuhlane kulezi nsuku. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala e-Atlanta, Georgia, khonapha eMelika, umnumzana Jabulani Moyo, sambuza ukuthi unjani umumo esigabeni sakhe.
Ngapha sekuvulwa kodwa kukhanya ngathi abanye sebethola inamba iyakhwela. So lapho bese kuvulwe khona abanye sebesithi kumbe ngathi sikhangele kumbe sibone ukuthi ngabe into eyiyo ukuthi sivule.
Abantu abanengi Moyo sebalahlekelwa imisebenzi, bathwele nzima abantu ezindlini lapha. Wena lomdeni wakho ungathi umkhuhlane lo uliphazamise ngayiphi indlela?
La ngakithi kunzima inkosikazi, wakuphelelwa umsebenzi, lami nje beyingasebenzi kuqala ekupheleni kuka March, so angazi ukuthi sizabuyela yini emsebenzini. Yena ayi usengodinga umsebenzi.
Umongameli Donald Trump ungathi uyasuthiseka yini ngendlela aphatha ngayo imizamo yokulwisana lalomkhuhlane, ngoba siyambona seqalisile ukukhankasa lanxa nje abanye bezempilakahle besithi ufaka abantu engozini yalomkhuhlane. Kanti njalo simzwile esithi watshela uhulumende wakhe ukuthi engahloli abantu abanengi lomkhuhlane.
Okuka Trump akuqondakali, ngoba yena ubona izinto ngendlela abona ngayo. Esikhathini esiningi akuhambelani nokwabanye abantu angathi balamandla kulezo nto ngama-governors ama-state. Njengoba sibona ama-state ngama-state, ukuvula kwabo akufanani. Ngakho iningi silalela ukuthi ama-local leaders ama-state bathini ngaleyo ndawo.
Umkhuhlane lo ubona usiba lomthelela bani kumpumela yokhetho, ngoba sesisalelwe nje zinyanga ezingatsho lutho ukuthi kuvotwe, kodwa ulokhu ukhona abantu belokhu behlezi ezindlini?
Ukhetho kuyakuya ngokuthi iikhampeyini zihamba ngezithini. Kuyagcina sokungama-TV lemaphephendaba e-social media. Njengoba kulimpela iviki sibonile irally ka-Trump eTulsa, Oklahoma, uphume danile ngoba kakujwayelanga ukuba labantu abalutshwane kangaka kuma-rallies akhe. Ngingazi-ke ukuthi ngo-November kuyathiwani.
Umnumzana Jabulani Moyo yisizalwane seZimbabwe esihlala e-Atlanta, Georgia, khonapha eMelika.
DM Africa, sons and daughters of Africa, Africans in Africa and Africans in diaspora, people of rich diverse traditions and cultures, people of rich medicines, rich minerals and rich artistry. DM Africa. Africa Day 2020 is here, cocooned in the global paralysis of Coronavirus, Coro Fracas, Coro Devil, Coro Pandora, Corona. Nevertheless, we shall overcome. Ancestors and ghosts of our Africa are with us.
Imbongi otizaya moyo kusaita.
Well, formerly Africa Freedom Day, formerly Africa Liberation Day, founded on May 25, Ababa Addis, the year of
our Lord. Ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili kulabantu abalitshumi lantathu ababanjwe icoronavirus izolo okubangele ukuthi inani lasebefunyenwe beligciwane leli likhuphuke liye ku-525. Ibandla le-MDC Alliance lithi ukuxotshiswa kwamanye njalo amalunga alo ephalamende i-MDC kuveza sobala ukuthi uMakhube usetshenziswa yiZANU-PF. Intengo yamafutha ezimota ikhwelile ngokuphindwe kathathu kusukela namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.